Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Kulo kustudio 7, ngolwesithathu mhlaka 2 kuNhlangula 2021, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
ndele umthetho njengokuba nxa kulama challenges bebona ngathi kulezinto ababona ngathi maybe kade bengazichallenge bekumele bekwenze ngokuthi emthethweni ama lawyers ami ababhalele abanika Supreme Court judgment and bayakwazi ukuthi
uqhamuke ingxabangxoza emhlanganweni womkhulu we-Full Council meeting kwabulawayo namhla kuze kufike wayengumsekeli kameya waleli dolobha umnumzana Tinashe Kambarami.
Ngaphambilini sesake sanceda isibhedlela ngokufaka amakhetheni isibhedlela sonke kwakungela privacy ezigulaneni, so saqala ngawo amakhetheni. Kuyinamhlanje nje besenza i-hand over ebesibafakela khona i-solar powered system, amanzi ayiwo azanceda isibhedlela sonke izigulane nilabahlali.
Abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele Britani lakwele Ireland sebegebhe umgodi wamanzi bafaka lempompi yokuwadonsa ethelwa etankeni enkulu esibhedlela seCholocho District Hospital. Sebephose bafike inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 678,003 abantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala i-COVID-19 vaccine elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona le msakazo. Iningi labantu elizweni lilokhu likhala ngokuthi ayasilela amajekiseni we-COVID-19 vaccine, ikakhulu lapho sebedinga ukuyahlatshwa esibili. Umphathintambo wezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa ubike ukuba uhulumende usethenge amanye amajekiseni akhangelelwe ukuza elizweni iloba yisiphi isikhathi kuyona le inyanga kaNhlangula. Kunje sebephose befike inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 678,003 asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 vaccine eZimbabwe, njalo sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula amathathu 353,278 asebehlatshwe ijekiseni yesibili, kuthi inani labatholakale bele-COVID-19 kusukela ngombimbitho nyakenye selikunkulungwane eziphansi kwamachumi amane 38,998 labulala abaphezu kwenkulungwane eyodwa elengxenye 1,599. Kuqhamuke ingxabangxoza emhlanganweni omkhulu we-Full Council meeting kwabulawayo namhla kuze kufike owayengumsekeli kameya waleli dolobha umnumzana Tinashe Kambarami ezama ukuphatheka kuwo kulandela isinqumo somthethwandaba ngeviki edluleyo esathi ulungile ukuphatha lesi isikhundla. Imfanekiso ebulenjini ibonisa umnumzana Kambarami edonswa ngamapholisa ikhansili ezama ukumkhophela phandle, njalo leyo etshengisa ekhansili iFacebook ihle yamiswa. Inhlanganiso ye-1892 Mthwakazi Restoration Movement yakhweza udaba emthethwandaba ophezulu we-High Court olokuthi umnumzana Kambarami kafanelanga ukuphatha lesi sikhundla ngoba ake watholakala elicala. Kodwa iSupreme Court iphikisile lesi sinqumo yathi engaqhubeka. Umnumzana Kambarami uthi ukuxotshwa kwakhe ukuba ngumsekeli kameya lokuba ngukhansila ka-Ward 3 libandla le-MDCT akusebenzi ngoba wayesevele wamiswa umthethwandaba ngaleso isikhathi.
Ngiyananzelela ukuthi uMfuni is a lawyer and ngumuntu okwazi into zokuthetha. Nxa iSupreme Court isifake i-judgment kumele silandele umthetho njengokuba. Nxa kulama challenges bebona ngathi kulezinto ababona ngathi maybe kade bengazichallenge bekumele bekwenze ngokuthi emthethweni. Ama lawyers ami ababhalele abanika i-Supreme Court judgment and bayakwazi ukuthi kutshoni. So lokho kwathi kusenzakala ekhansilini sokungathi ngokubangisana into zamabandla, into zama-political party. Ward 3 ngavotelwa ngabantu ecouncilini. Ngangila ma issues ecouncilini lase court, i-court yang clear yathi I've been reinstated. Ngakuthiwa sembuzi impiseliwe ecouncilini, kumele ngibuyele emsebenzini kungabile resistance esuka kuma personal issues. Angazi ukuthi mebhenxe kumbe kulento ezifihlwayo ecouncilini. So kumele ukuthi mebhenxe ukhambarami nxa sephendukile. Uza expose abantu ngingazi. Kodwa bekuyinto elula nje ukuthi abantu bekumele bezwisise ukuthi i-Supreme Court judgment is straightforward. Ithi you've been reinstated. Kumele kube njalo.
Usuka lapha uya ngapi? Kuyini ozakwenza ukuthi ubuyele endaweni othi ngeyakho?
I-Supreme Court judgment yami ingazala sendezile. Ayifuni ukuthi umuntu ekhambe. Having been reinstated yi-Supreme Court, kumele kube lula. Kusehanzito zamabandla zokubangisana nokudlebhana. Incwadi zihambile konke le judgment ibe attached kuncwadi ebhalwe ngamagqwetha ami. Ngoba nxa sesenza izinto sesengasesisilwa lo mthetho, mina kwathi kubuya ijudgment e-High Court eka-Judge Mabhiwa, ngayilandela njengokuba ngisuke ecouncilini angaze ngibuyele ecouncilini because ngangilandela umthetho. Umthetho nxa untshela ukuthi sokumele ngibuyele ecouncilini, labo kumele belandele umthetho. Bazi ukuthi sokungathi sokufunakala ukuthi kuchasiswe futhi. Kungathiwa you've been reinstated, the judgment from the lower court has been set aside. That is straightforward. Into leyi i-affecte kakhulu ama-residents awe-Ward 3. Sebele 2 years bengela kansela. Sebele 2 years belama-problems bengakwazi ukuthi bengaphi bekhulume kubani. So kumele bekunanzelele khona ukuthi into lezi zonke ebezisenzakala bezinga-affecti ukuhamba rami njengomuntu, bezi-affecta ama-residents awe-Ward 3. I was also representing umuntu wonke koBulawayo. Kulama-issues ndiyakwazi ukuthi kulama-issues awamanzi ayenzakalayo engake ngakhuluma ngawo. Akula muntu owangilalelayo. Kodwa kwathi sokusifa abantu eluveve, kwathi sokusifa abantu ngizwa sokuthiwa ukuhamba rami wakwakhuluma. Bekungamelanga sifike esikhathini sokuthi sokungathi sesingene futhi ekhoti sokuphikiswana. Njengoba besithi bona amaphepha abuyanga ehofisini eyiyo, incwadi sesizihambisile, ama-lawyers sezihambisa ehofisini ka-town clerk. Ngikhangelela ukuthi after khonoku baza kuzwisisa labo ukuthi umthetho uthini. Akusoke kube lokucabana, akusoke kube lokukhonona, lokukhulumisana kubi. Bazalandela umthetho njengokuba.
Lo umnumzana Tinashe Khambarami owayemiswe ukuba umsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo njalo elilunga le-MDC Alliance. Sixoxelayo ekoBulawayo asenelisanga ukukhuluma lomeya weBulawayo umnumzana Solomon Mgoni kanye lesikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube. Abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele Bhilithani lakwele Ireland sebegebhe umgodi wamanzi bafaka le mpompi yokuwadonsa ethelwa etankeni enkulu esibhedlela seCholocho District Hospital. Abesibhedlela lesi bathi lokho kuzakwenza kube lula ukuthi izigulane labasebenza khona bathole amanzi sonke isikhathi. We-Ezra Jesus Banda usethulela lolu daba.
Kujabule odokotela, abongi, izigulane kunye lezakhamizi emkhosini wokuphawula kohlelo lokutholisa lesi sibhedlela amanzi emgodini ogejiswe ngabe inhlanganiso yeCholocho United Kingdom and Ireland Community Group. Le nhlanganiso ebunjwa ngamalunga angamathumi asishiyagalolunye 91 igokhelwa ngumnumzana Knowledge Bafana omgcinisihlalo wayo. UBafana uchazisa kabanzi ngemisebenzi yalenhlanganiso.
Sahlangana nje inhloso yethu kuyikusiza indawo yakithi. Ngaphambilini sesake sanceda isibhedlela ngokufaka amakhetheni isibhedlela sonke kwakungela privacy ezigulaneni, so saqala ngawo amakhetheni. Kuyinamhlanje nje besenza i-hand over ebesibafakela khona i-solar powered system, amanzi ayo azanceda isibhedlela sonke izigulane labahlali.
Umntonijo obekhona emkhosini oqhutshwa izolo wakwamukela isipho samanzi uSenator Alice Dube uncome kakhulu inzalo yeCholocho esihlala emazweni engakhohlwanga phela lapho evela khona.
Ngiyabonga kakhulu lokho kwenziwe ngabantu bethu abeCholocho ukuthi bezoncedisa esibhedlela seCholocho, beletha amapampu, amajojo, bezobeletha njalo namakhetheni. Siyabonga kakhulu. Umongameli uhlala ekhuthaza insuku zonke ukuthi abantu bethu abasemazweni ababuye bezosincedisa emakhaya. Ngesikhathi esinje siyazibona kulo mkhuhlane iCOVID-19, kodwa bona abantu bethu abamanga. Sizawuthola ukuncedisa abantwana abase-UK, abase-Ireland.
Udokotela Thamsa Ngancube, umphathi weChiloto Hospital, njalo nguye umqondi walesi sibhedlela, u-District Medical Officer, wamukele ngenjabulo lesi sipho samanzi.
Sithanda ukubonga izakhamizi zeChiloto ezise-diaspora ezincedileyo. Ngiyithotho thank the solar pumping system okuncedisa ama-efforts ayethu e-hospital ukuba sincedise umama abazithweleyo ukuba izuze amanzi lesibhedlela suze amanzi. Siyabonga kulokunye esingakwenza ngaphandle kokubabonga ukuthi bencedise indawo yabo ngeyabo. They are belong to iTsholotsho, they are Tsholotshos.
Unkosazana olesi sagumete ngomunye wabonge kulesi sibhedlela oveze injabulo enkulu ngalesi sipho.
Amanzi ayi-challenge eZimbabwe, i-water system yethu is down, so nxa sekuthe waba le-pump iyabe ingcede kakhulu ama-patients kakhulu abasemathenethi, ngoba nje kuyazithi abantu abomama ababelethileyo babeyithinanga zamaningi kakhulu, lamanye ama-patients konke labomongikazi labantwana besikolo.
Okungamazwi agcizelelwa ngomunye umongi kulesi sibhedlela uSister Nkata othi lolu bekuludubo lweminyaka leminyaka.
Siyathaba sisithi ngoba besingalamanzi for the past about 11 years amanzi adehlupha. Khathesi we've got constant supply of water to maternity, to all other wards, even the community at large. Lula basefusini abasemvundlana sebhabhu.
Inzalo yeTsholotsho esehlala phetsheya ibimelwe ngumnumzana Gadla Ndlovu emkhosini wayizolo onguye vele abamthembileyo kuhlelo zabo zonke zentuthuko kulesi siqinti.
Abantwana laba badonethe iJojo elamalitha ngu-10,000. Siyabonga lokhu anela kwenzayo. Amakhetheni ayengu-96 ngawaletha maternity. Labuya laphinda amakhetheni angu-331. Kubani kakhulu lina elingaphandle kwelizwe bantu bami ukukhumbula emuva. Khona lokho elikwenzile ukukhulu kakhulu. Uma lingabambana njalo lenze okwedlula lokhu ngoba lisaphila.
Ukuba mana lokusebenzela ndawonye yikho ungathuthukisa izigaba zalapho abantu abaphuma khona. AbeTsholotsho, UK and Ireland Community Group bakubonisile lokhu ngokudonsa amanzi okuphathisa isibhedlela sabo lezinye inhlelo zokuthuthukisa lokulungisa isibhedlela seTsholotsho District Hospital. Mbele Studio 7 eTsholotsho igabra Ezra Jesus Banda.
Abalimi kanye labo somabhizinisi bathi umthetho omutsha olawula ukufakwa kwentengo yempahla ihlukeneyo we-statutory instrument 127 uzabulala ibhizinisi ngoba usenza intengo iqanse ukungabangela njalo ukusilela kwempahla yezitolo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Esinye seziqondiso salumthetho sithi wonke umuntu kufanele asebenzise isilinganiso sokutshintsha imali yaphandle kwelizwe ngesisindo esifakwe libhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, i-RBZ. Okwakhathesi idola elilodwa elemelika lingamadola angamatshumi ayisitshiyagalombili lanhlanu uma usebenzisa isisindo esifakwe nguhulumende, i-85 RTGS. Uthi uma utshintsha emkambo omnyama, idola elilodwa elemelika lingamadola alikhulu lamatshumi amabili, i-120 RTGS. Umnumzana Philani Thebe ongumlimi uthi umthetho osufakwe nguhulumende lo uzabadalela inkinga.
Thina sithenga imithi lama inputs in US dollars, kodwa ama US dollars akhona siwatholi ku-auction, siwathola emkambo wabantu abamnyama odulayo. Njalo lo mthetho futhi uyasomisela ngoba nxa inkomo zingathengwa ngama RTGS, ayi toka sikubona ukuphumelela lokho, ngoba thina kuyabe kusukisela emuva ngoba i-rate lebhondi leli lincane kakhulu. Le nkomo zethu lezi sezidula nxa sokunjalo, kodwa thina sizakuma ukuthengisa sike sibone umumo, sibone futhi ukuthi singenza njani.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Ernest Mpofu ongusomabhizimusi othi ibhizimusi seliwile ngoba intengo sezikhuphukile.
Siyabona abantu sebedlula nje bengasathengi ngenxa yokuthi intengo sezingaphezulu kakhulu ngale yalapha, kusenzelwa ukubamba phela imali le kodwa ngayo ngaphandle kwelizwe. Hayi, le kwinto enzima kakhulu sibili, njalo ngiyakubona sibili ukuthi hayi kuzaba into ehluphayo ngoba le mali le yangaphandle kwelizwe yamayusa izadula kakhulu masiyithola ebantwini laba bezitaladeni. loba nje bezanywa ukukhishwa kodwa yibo kuphela lapho ngathola khona njoba uhulumende enganikezi yena idola ebantwini so hayi kuyinto enzima ekhathazayo kakhulu.
Unkosikazi Sijabulisiwe Khumalo umhlali wakobulawayo uthi okwenziwa nguhulumende lokhu kungeminye yemizamo yakhe eyokulungiselela ukhetho oluzayo.
I-SI 127 le abayifakileyo i-government yona yesifuna ukuthi i-collecte i-forex and bafuna ukuthi bayisebenzise and in 2 years time sisabe siya kuma-elections iyo abafuna ukuthi bayisebenzise so bayafaka osiphatheleni wabo phandle i-rate laphandle vele lizakhontinua lokhu liqansa so umuntu uyahamba ayitshintsha phandle abuye ezothenga phakathi e-shop nge-bond of which ilokhu zeni imali yona leyo bona yabasebe beyicollector isiya kugovernment yinto vele siyazi ukuthi yinto eyenzakalayo.
Umnumzana Effort Ncube umqondisi wenhlanganiso emela ilungelo labathengi e-National Consumer Rights Association inakora uthi lumthetho uzadala udubo lokusilela kwempahla ezitolo.
Umthetho lomubi kakhulu uzadunga izinto udunga amanzi abathengi abasebenzela bosomabhizinisi uzaba ngukuthi izinto zishote ezitolo zikhwele lezo ezikhona kuhluphe kulalokho okuyikho khona namhlanje kuzizadula izinto ngendlela eyisimangaliso kakhulu ngakho-ke akudingakali ukuthi kube lomthetho nje abathengi badinga ukuthi bafike esitolo bafice yonke into abayifunayo ikhona ithengeka ngenani elanelisekayo njalo ingahluphi ukutholakala njengoba sisitsho lo mthetho ke uza kwenza ukuthi khona lokho kube nzima zishote izinto ezikhona zidule kube yinto ezahlupha kakhulu abathengi.
Uhulumende ubekhangelelwe ukuhlangana labo sonabhizimusi lamhla bekhulumisana ngomthetho omutsha owe-statutory instrument 127 of 2021 kodwa umhlangano lo udluliselwe phambili. Ibhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe lithi umthetho lo ujonge ukunceda osomabhizimusi ukuthi bengahlukunyezwa kodwa uvumele ukuba abantu basebenze ngesisindo semali efanayo njalo ngesikhathi esifanayo uvikele abathengi. Osomabhizimusi baphiwe amaviki amabili ukuba baguqule indlela abasebenza ngayo balandele umthetho omutsha. Ingcwethi kwezomnotho zithi umthetho usudale ukuba intengo yedola leMelika ikhuphuke uma umuntu elithenga emkambo omnyama njalo le ntengo yempahla ikhuphuke ngoba osomabhizinisi bezama ukuthi intengo lezi zihambelane lebezikhona. Okunye njalo okukhangelelweyo yikuba abantu sebezathenga impahla kwamanye amazwe ngoba sekuthenga ngcono uma umuntu eqathanisa le ntengo yeZimbabwe njalo imali yangaphandle sizasilela ngoba abantu bengasathengi ngayo sebeqala bayitshintshe emkambo omnyama.
Kunjalo nje abenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights sebemangalele emthethwandaba umongameli Emmerson Mnangagwa lomphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube legqwetha elikhulu likahulumende u-Attorney General besithi ukwethulwa ukwenziwe lumthetho owe-statutory instrument 127 kusetshenziswa amandla kamongameli iwephula isisekelo sombuso welizwe.
Ngimele Studio 7 yikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Live talk namhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Sikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abenkampani enkulu emhlabeni jikelele elungisa ukudla okuvela enyameni AJBS ibika kubana lokhu isalisana lodubo lokuhlaselwa kwemitshina yabo yamakhompyutha ole-cyber attack osokuphazamise umsebenzi emazweni womhlaba. Bathi njalo bakhangelele ukubana kusiyaphela ilanga lanamhla bayabe sebelungisile inkinga ababhekane lazo. Umsekeli kanobhala obona ngezobudlelwane bemelika lamanye amazwe womhlaba u-Deputy Secretary of State uWendy Sherman uhlangane lenhloko kahulumende yakwele-Thailand uPrayuth Chan-o-cha esigodweni salelo lizwe iBangkok ngolwesibili. Lolu bekuluhambo lukaSherman lwakuqala kwamanye amazwe lokho wakhethwayo ukuthatha lesi sikhundla ekuqaliseni kwalonyaka. Uthi uMelanie Stansberry, owebandla lamaDemocrats lakwele Melika, unqobe ukukhetho lokuba ngumeli weNew Mexico edalele ephalamende eleHouse of Representatives, okuyisikhundla esithiwe singazela muntu ngemva kokuba obekuso esekhethwe ukuba unobhala obona ngendaba zasekhaya, uSecretary of Interior Deb Haaland.
Udaba lweziphepheli zeZimbabwe eziyisithupha ezihambise uhulumende weBotswana emthethwandaba ziphikisa ukubuyiselwa ekhaya lusungule eHebron ngomvulo. AbeZimbabwe laba besithi bayisaba ukuhlukuluzwa uma bengabuyela emuva. Intathezindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umthethwandaba waphezulu eHebron unike ilanga lamhla ka 27 Ntulikazi ukuthi udaba lweziphepheli luthethwe. Igqwetha elimela iziphepheli eziyisithupha zeZimbabwe umnumzana uBonye Jonas utshele iStudio 7 ukuthi lokhu bezama ukuthi bekhombise umthethwandaba ukuthi ulalele lolu daba. UJonas uthi imizamo yabo iza ngemva kokuba bengaphanyeki udaba ngaphakathi kwenyanga ezine ezisemthethweni. Uthi bekumele ukuthi ngabe udaba lweziphepheli lwangena ungakadluli inyanga ezine ngemva kokuba uhulumende weBotswana esenike umbiko wokuthi uzabuyisela emuva iziphepheli zeZimbabwe. Uhulumende weBotswana wabika ngomhlolanja nyakenye ukuthi iziphepheli zonke ezikade seduki seziphelelwe ngamalungelo okuba iziphepheli, ngakho kuzamele ziphindele. Ngokusemthethweni uJonas uthi udaba lweziphepheli kwakumele luphanyekwe inyanga ezine zingakadluli kusukela ngomhlolanja nyakenye. Uthi okwamanje basazama ukukhombisa umthethwandaba ukuthi ulalele udaba lwabo noma luwela ngaphandle kwenyanga ezine ezifakwe emthethweni. Umanji uthi udaba lolu luzangena sekulalelwa amacelo mabili mhlaka 27 Ntulikazi. Kukhangelelwe ukuthi igqwetha lesiphepheli litshengise umthethwandaba ukuthi kuyingozi ukuthi abeZimbabwe laba babuyiselwe emuva ngoba belakho ukuhlukuluzwa kumbe ukubotshwa. Abanye baba yisithupha laba babekubutho bengakabaleki eZimbabwe, kukanti abanye ngabasekeli bamabandla aphikisayo. EleBotswana libambene lenhlanganiso ebona isiphepheli umhlaba wonke jikelele eye-UN High Commission for Refugees, UNHCR, labuyisela emuva amakhulu eziphepheli zeZimbabwe kusukela nyakenye. Kodwa abayisithupha laba benelisa ukuphanyeka udaba emthethwandaba besithi abalasifiso sokuphindela ekhaya. Uhulumende weBotswana uthi sokwenziwa uphenyo inhlanganiso ye-UNHCR olutshengisa ukuthi isimo eZimbabwe sesilungela ukuthi iziphepheli zingaphindela. Kusenjalo ezinye iziphepheli zaphindela eZimbabwe zithi ziyehluleka ukuphuma phandle kwelizwe ngoba bengaphiwanga incwadi zokuhambisa ama-passport. Umnumzana wasuchibi uthi balungiselwa okufanele incwadi zokuzalwa kodwa kwasala i-passport yona abathi yoqakathekileyo kakhulu ngoba bengafisi ukuhlala ekhaya.
So we only get our documents which was a birth certificate and an ID which is not
saphiwa okufana lencwadi zokuzalwa kanye lesithupha. Thina sasifuna ama passport okunye lokhu singazenzela.
Was a passport and these other little documents we're going to do for ourselves.
Uchibi uthi kulesikhathi abacabanga ukuchapha umngcelo ongekho emthethweni ngoba kumele bephilise imuli zabo.
You think of being an illegal immigrant because
ugcina ucabanga ukungena kwelinye ilizwe ongekho emthethweni ngoba kumele imuli yakho iphile. Ubone ukuthi abantwana bayahamba esikolo njalo banakho konke abakuswelayo.
And they get clothes and uniforms.
Abalizihlobo ezisanda ukuphindela ekhaya bafana lomnzana Mthabisi Dube bathi kuba nzima kusiphepheli ngoba zibuyele ngesikhathi somkhuhlane we-COVID-19 njalo isimo somnotho eZimbabwe singamanga kuhle.
Ama-refugees babuyele ngesikhathi esibi, isikhathi se-COVID, ngakho kulutshwana okwenzakalayo okungabanika ama-opportunities. Phezu kwakho lokho, i-economy yeZimbabwe kayimanga kuhle, kuzaba nzima ukuthi baqale impilo kakutsha.
Iziphepheli eziningi zazibalekele kweBotswana isikhathi sokhetho lokudinga umongameli eZimbabwe ngomnyaka 2008 lona olwaludlakela olumangalisayo. Kodwa ngemva kokuba uhulumende beZimbabwe kanye leBotswana lenhlanganiso ye-UNHCR zivumelane ukuthi isimo ekhaya sesilungele ukuthi iziphepheli ziphindele, abaningi babuyiselwa emuva sekusele nje abalihlekana. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSavon kweleBotswana.
Okwamanje othi size udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
akula sikhathi embalini yomhlaba lapho okwaba lokuthula njengesikhathi kusukela kwabunjwa umanyano wamazwe omhlaba United Nations. Sengqabela impi phakathi kwamazwe alezikhali zombhubhiso. Saphathisa izigidi zabantu ezazisebuyangeni. Salondoloza amalungelo kaZulu ngendlela engazake ibonakale, kutsho umphathi Ntambo obona ngezobudlelwano bele Melika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken emhlanganweni omqoka wedalele Security Council mhlazi ku-7 kwenkwezi. Ngoba ngemva kwempi yomhlaba eyesibili, umbuthano wezizwe wafulathela ingqondo yokuthi ukuncintisana kudala impi, ukuvuka kwesizwe kutsho ukuwa kwesinye, lokuthi amazwe amakhulu aqondile lalapho ephosisile. Ngemva kwezinyalo zempi phansi kumanyano United Nations, sakhetha unyawo olutsha, kutsho uBlinken. Salandela iziqondiso ezenqabela ukuxabana zihlenga uZulu ebunzimeni, ukuvikela ukulondoloza ilungelo loluntu lokuqhuba inkulumo ezijonge ukwehlisa ukudubeka kukaZulu. Kungakhathalekile lenyathelo leli elibalulekileyo, sokulengozi ngenxa yokukhwela kodaba lokuzibusa ucuku umbango wamazwe lokwephulwa kwelungelo likaZulu. Kusenjalo, nxa sifuna ukwenqabela indubo zomhlaba ezizayo, ubudlelwano bamazwe abuthandabuzwa kumele bube khona nxa sifuna ukuqeda indubo ezingavela kwela kusasa. Ukusebenzelana akusikho ukuthi kulungile nje kuphela, kodwa kumele kube khona, kutsho uBlinken. Ubhubhane lwe-COVID-19 soluguqule impilo zabantu emhlabeni jikelele. Kwabhubha izigidi lezigidi zabantu, kwawonakala umnotho wamazwe, ezempilakahle, ezemfundo lenqubela phambili. Ukuguquka komkhathi lakho ngolunye udubo olubhekane lomhlaba. Nxa singenzanga lutho ngokwehlisa intuthu engcolisa umkhathi, kuza kuba lodubo olukhulu kakhulu. Sakha inhlanganiso elenxa eziningi kwenqabela indubo ezinkulu njengazonezi, lapho elakusasa labantu umhlaba wonke jikelele, lapho elakusasa lomuntu wonke elimanyaniswa kungakhathalekile lokuthi ilizwe linye kungelani lobukhulu balo lingalungisisa indubo zalo lodwa. Ngalokho elimelika lizasebenza lenhlanganiso ezisebenzelana lamanye amazwe ukumisa ubhubhane lwe-COVID-19 lokulwisana lodubo lwe-COVID-19 njalo elimelika lizalandela iziqondiso zamazwe wonke. Kukhulu ukungenzakala nxa singasebenza ndawonye simanyene, kutsho uBlinken.
Lolo bekuludaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz kushortwave.
Singakehlukani esikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ukuqhamuke ingxabangxoza emhlanganweni omkhulu we-Full Council Meeting koBulawayo namhla kuze kufike wayengumsekeli kameya waleli dolobho, umnumzana Tinashe Kambarami efuna ukuphatheka kulumbuthano. Abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele Belitane lakwele Ireland sebegebhe umgodi wamanzi wafaka le mpompi yokuwadonsa athelwa etankeni enkulu esibhedlela seCholocho District Hospital. Sebephose bafike inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 678,003 abantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 vaccine elizweni. Seligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngisithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Y
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.